I-nomination enziwa yi-Citizens Coalition for Change ilandelwa yi-validation process. Lapho okuba le committee iqembu elikhangela abantu ababekhethiwe, khangela ukuthi abantu bangkhona balakho ukumela ibandla, ukumela abantu eqinisweni yini, njalo lokungena kumphakathi bekhuluma lomphakathi ngendaba zabantu ababekhethiwe. Lokhu sibona kungcono kakhulu ngoba esikhathini esiningi iprimary idinga umuntu oyisinothi, umuntu othi engathenga ukudla abuye lethanka lengwebu athi bantu thathani ingwebu, zananzela ukuthi izidakwa zonke zivotela nalwana umuntu. And kwesinye isikhathi nxa engumuntu ojimbe imali yamadayimani umbene nale egold esithengiswa esibone kugold mafia, kuyabe kulula ukuthi umuntu lo agole abantu abaningi abenza bakhe abantu laba bemvotele kodwa yena eyisigadi. Kukanti-ke i-nomination process le-validation process e-Citizen Coalition for Change iyahle itsho i-process, itsho ukuthi hhayi umuntu lo phela kulamacala awegugrawundi, umuntu lo nguye owayephethe i-ministry eye-state security sikhathi abantu besindebeleni bebulawa. Angithi
abanye abakhulumele Studio 7 bathi abasuthiseki ngohlelo lolo ngoba bekule ngxabangxoza, njalo kuleminye imbiko ethiwi ibandla le-CCC lifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Ungatheni ngalokho?
Sibe lo mgwazi okade ukhokhelwa ngumama uTsebiso, azange sizwe kukhulunywa indaba zomhlobo sikhathi usenzwa umgwazi. Uzezabona laba ababhale ecabangela ukuthi ngabe CIO besithi uSiven Chirodza labanye bakhe ngamachona avele Harare. USiven Chirodza uzalele eMidlands. USiven Chirodza lo ukhulele koBulawayo, wafunda ubabheni lo amkela uThemba lo amkela lo umhlophogazi kugrade 1 efundiswa nguMrs Ndlovu, wakhula koBulawayo yena lo uSiven yena engumntaka masengwayo uMasithole. Sithi abantu abanjengabo Sweden balelungelo elokuthi bancintise koBulawayo. Sike sakubona khonokho kusenzakale ukuzama ukuphazamisa abantu ngemihlobo, sakunanzelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yizanu PF ukuthi abantu bengabambani. Esikhuthaza ukuthi kungabi lokubandlululana kwemihlobo ngoba ubandlululo alukho emthethweni, njalo ngeke sanqoba izanu PF nxa sile nkethabechabe. Namhlanje nxa singatshelwa ukuthi uThinotimba useyicandidate ungene emakhokhoba, hhayi lokho singamlwisa sibili yena lo uThinotimba. Kodwa umuntu okhulele lapha koBulawayo, ofunde lapha koBulawayo, olendlu lapho koBulawayo, osebenza lapha koBulawayo, olezihlobo lapha koBulawayo, olempilo yakhe yonke lapha koBulawayo, ngeke sambandulula lowo muntu sithi lichona ngoba umthetho awuvumi.